Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuMpalakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi inani labantu abatholakalayo le-COVID-19 liyakhuphuka ngesikhathi iZak isithi isivale amahofisi ayo okwesikhatshana ngenxa yalo mkhuhlane.
Lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awugcinanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokho esikubonayo, thina esikubonayo azake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana. Nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu sala kona polindu.
Ivandlale MDCT lithi likhangelele ukuqhuba umhlangano walo weCongress ekuqaliseni komnyaka ozayo.
So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele iCongress leyo ezaqalisela kuma branch, kuma ward, kuma district, kuma province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Silengxoxo noMadlela Sikhobokhobo ngengoma yakhe ethi Amayelo.
Ingoma ejamayelo, ingoma yokujayiva, ingoma yokuphoyisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni. Nangu phela umgijisi wamayelo uyavela, abantu abagithi size sijayive.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi inani labantu abatholakalayo legcikwane le-coronavirus liyakhuphuka malanga wonke njalo kumanani awethule izolo ledlule inkulungwane eziyisithupha 6181 kwabhubha abayisithupha ngaleli igcikwane. Kusenjalo iningi labantu emaphandleni liveze ukuthi lisemnyameni ngomkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus we-Omicron njalo liqhubeka lisephula iziqondiso zokuvikela leli gcikwane eselimemetheka lasezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lanxa inani labahlaselwa ngomkhuhlane we-COVID-19 liqonga mihla ngemihla, ukudingisiswa oqhutshwa yi-Studio 7 kuveza ukuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lilokhu lingalandeli iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Izakhamizi esixoxelazo zithi iyadingeka imfundiso ngomkhakha omutsha we-COVID-19. Nangu umnumzana Finish Ncube uwadi 7 ngomalaba eMatobo.
Silobuzimo obukhulu ngoba vele abantu kade sebezihlalele. Ongawukuthi ukuze beqalisele bafudinga futhi ukuthi bancedise bebuthanise bekhunju iningi kodwa elingela information alikuyenzi ngoba alikuboni vele. Abalaleli namaredio ngoba abambi ngaphakithi.
Umnumzana Ncube wengeze wathi lalapho begula kuba nzima ukufinyelela amaklinika ngoba ekhatshana.
Kumaklinikhi lapha kunobunzima kakhulu ngoba iSt Joseph maybe umsuka kini it's 7 kilometers. Lentshela nyemba ngokufanayo 7 to 8 kilometers. So ubunzima bukhona endaweni efana lale.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala isakamuzi sesilikwe eGwanda North uthi inengi elahlaba ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 likholwa ukuthi alingeke lisawubamba lo mkhuhlane kungakho liyekethisa ukulandela iziqondiso zokuzivikela.
Engakutsho ukuthi abantu basadinga nje ukuthi bakhuthazwe futhi bakhuthazwe futhi kakhulu ukuthi sokubuyile sokuvuke sokukutsha. And okuyikho futhi engibona engathi abantu sebezitshela ukuthi ngoba bahlatshwa kakusela hlupho kabangeke basabanjwa yi-COVID. Badinga nje ukuthi bafunde ukuthi kuphendukile sokuvukile sokukutsha njalo lanxa uhlatshiwe uyakwanisa ukuthi ube layo futhi i-COVID.
Osakhulayo Arnold Moyo wakobhekule Matobo uthi lo mkhuhlane usazomemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho izulu ezahlangana evela endaweni ezithiyeneyo.
Uchika kwale COVID, hey, kuyasethusa kakhulu ngoba ijike ngefestive, so kubuya abantu abaningi from across and thina lapha vele sisiduzane, abantu babequma ecingweni nje bengacrossanga ngokomthetho. Sithukile ukuthi bazosithelela labo bantu.
Umkhuhlane we-COVID-19 sumemetheka lasesikolo zemaphandleni, kuthi umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni.
Lapha eMathebeleni South, ubhubhane lolu luzwakalele ezikolweni ezilandelayo: Mzingwane District sile Sengen High, Haumai leMzinyathini, kuthi eGwanda sile Hwali Secondary, kuthi eBeach sile Lembe High leChamnangana, kuthi eMatopo District sile Tohwe Secondary, kuthi eBulilima leChankwa.
Umnumzana Moyo uphinde wathi nanxa isimo sinjalo, iningi kalikahlolwa.
Kukhanya ngani ama-testing kits abeshota lapha ukuthi abantwana laba abasebengatestwa bonke.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle ezansi emandebeleni, unkosikazi Rudolph Kozore, utshele lo msakazi ukuthi balawo ama-testing kits ayeneleyo emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni, njalo labo abafisa ukuhlolwa kumele baxhumane lama-rapid response teams endaweni zabo. Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane ezivalisa ugqoka ama-mask, ugeza izandla njalo nje, ungasondelelani kana lokuhlatshwa ejekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi sivale wonke amahofisi ayo elizweni okwamalanga ayisithiyagalolunye kusukela namhla kuze kuyefika mhlaka 19 kuyonale inyanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Embikweni ewethule namhla, izeki ithi izathatha leli thuba ukuhlanza amahofisi ayo lokuhlola izisebenzi zayo ukuthi azila COVID-19, kukanti ezinye zizasebenzela ezindlini ezilehlekana emahofisini ngesikhathi kusavaliwe. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe athi alenhlelo abeziqhuba ezokubhalisela ukuvota kanye lokukhankasela ukhetho. Asizweni inhlelo eziqhutshwa libandla le-NDCT kwingxoxo esiqhubele sikhulumeli saleli bandla mnumzana Witness Dube.
UPresident we-MDC ubaba uMonzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives etu labanye abantu bomphakathini nje jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lodaba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue. Into eyaziwayo ukuthi MDCT idaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye, sikwanise ukusebenza ndawonye. Kodwa okunye esikwenzayo njengebandla kuphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisukisela phansi lapho okulabantu abaningi khona. Njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year, kumele sibe sesiyenzile i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu siya phansi kokugcina. So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch, kuma-ward, kuma-district, kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota? Ngathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi, njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise?
Thina njengebandla silohlelo okuthiwa i-Get Out the Vote campaign olwaqala asolu lezinyanga thile sibile lwaqalisa izeki yona ingakathi izayenza i-blitz zayo lezi. Thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka kokuthi abantu baregister ukuvota. Siye sababona omama ukhuphe bephuma bekhankasa labanye abanye eHarare bekwenza ngalokho ihluphe sihlangana lalo nje kuphela ludaba lwe COVID olokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe banengi nxa besenza lo mkhankaso so sokusiba into esiyenza singathi singabantu abeqomthetho kodwa iluhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiya ba register
siyabona abanye njalo lokho besithi iMDCT ayilasekelo oluningi yona izithi yiyo ekhokhela amacele wonke awe MDC ungathi lokho liqiniso yini balamukela njani abantu ezigabeni zonke izelizwe
usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izistructures zethu zibuya zigcwele sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubo marondera lapha tekhona nge-VLP leyo abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapolisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu bese saba ukuthi kungaba indlela yokuthi kuthelelwane i-COVID ngakho hayi ibandla liphilile ibandla liyakhula ibandla lisesimeni elake labakiso labuya lasuma laqina lathisaka so silethemba elikhulu lokuthi nxa siqhubeka ngemsebenzi le esiyenzayo sizabona i-MDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho
lo mnumzana Witness Dube sikhulumeli sebandla le-MDC team yesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane ngokugqitshwa komhlangano wokunanza umbuso okhululekileyo owe-US Democracy izolo amazwe abalisa elemelika Australia, Denmark le-Norway ethule uhlelo lwawo olokwenqabela ukwephulwa kwelungelo loluntu kusetyenziswa ubulembo lapho kuthengiselwana impahla elelibhiya lithi alisoze luveze oluhlulwa labo abazancedisa kwisikhundla sokudinga umongameli kulelo lizwe kungakalungiswa okuhluphayo ngokusemthethweni okungabangela ukuthi kungasavotwa mhlaka 24 kuyonale inyanga njengelitshiwe okwesikhatshana ezandleni zikasizande westudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Lingali tshona njani izivukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nodokotela Solwayo Ngwenya umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo sihlaziya udaba lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus
kanda ngiyakwamukela uhlelo dokotela
yebo baba lamahlabi ezulu linjani ngapha
siyabona ukubana amanani abantu asebebanjwa igciwane le coronavirus lingani lilokhu licansa nsuku zonke kungakubangelwa yini ngokubona kwakho
inani labantu ababanjwa umkhakha lo webhubhane le coronavirus lo uyaqansa ngokuthi abantu lokhu bengalaleli lokhu behlangana abantu besenza iziminye eminye njalo nxa abantu lokhu besenze nje bephefumulelana eduze bengagqoki kuhle ama-face mask ubhubhane lolu alusoze luye ndawo njalo luzawube lokhu libuya le mikhakha emitsha lamabhubhiswana amatsha njengoba kathe sokulaleyo okuthiwa yi-omnicron i-omnicron leyiyo njalo eyenza ingani inani leli liyaqansa liye phambili khonapha ezimbabwe siyatholakala yikho kukhanya kuchiyene lamanye amahlandla akhona le ubhubhane lolu solunamathela masinyane okutshengisela ukuthi yilo lonalolu cha olwe omnicron
wona umkhakha we coronavirus omutsha lo okuthiwa yi omicron lo unjani ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa ungani awubukhali njengalokhu kade ucatshangelwa kungakuyikho yini lokho
umkhakha lo omutsha lo webhubhane lo khanya mubi lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuqinanga ukuthi ungabulala abantu asikho lokho esikubonayo thina esikubonayo asake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyana
uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu ohlala khonapho le ndlu khanye uyanamathela yikho lo mkhakha ngibona iviki lezizayo uzaveza-ke ukuthi wona umubi okunganani ngoba ngibona ingani ngumkhakha omubi kakhulu uzaqeda impilo zabantu abaningi ngoba impilo imiphefumulelo yabantu abantu bayawudelela nxa bewudelela uyaphambili umkhakha lo umkhakha omubi yikho angivumelani lalaba abantu abathi khona lo mkhakha kawuqinanga lo
inyathelo elithathwa nguhulumende elokuthi ilizwe liqhubeke lilokhu lokumgoqo ye-lockdown ubona kulinyathelo elilungileyo na nxa sikhangela ukubana amanani abe phansi kodwa lokhu kungavulwa wena ubona njani udaba lwe-lockdown lolo
hayi mina ngibona kuyinto enhle ukuthi uhulumende athi khona i-lockdown ibe isiya phambili njalo ngokubona kwami kathesi nje i-lockdown le izavalwa iqiniswe kakhulu okokuvikela imiphefumulo yabantu ngoba lo umkhakha omutsha lo uyanamathela abantu abaningi bazabe sebefuna ukubuya esibhedlela esibhedlela sesehluleka ukuthi sibayelaphe ngokuthi babe buya ngenani elikhulu yikho ngibona uhulumende konke labantu babe sebevuma ukuthi kufakwe i-lockdown engani iqinile okwedlula le ekhona ngoba le khona lokhu isekela abantu benamathiselana umkhakha lo bebawubuzile inani ukuthi liyaqansa ngelanga langelanga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa bahlabezulu lawe baba Chris Gande nsalalizibambe umkhakha lo omutsha we-Omicron lo uzathatha imphefumulo eminingi kakhulu ebantwini awuso mkhakha ozodlala lathi lo sicela umuntu wonke aziphathe siyabonga
lo-ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America iseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo wogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party uqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa yikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedlulele
Ndaba nokho esingenileyo kukade sisiyalalela ama-witness ake ngu-6 besithi ba-witnessa ngokwayenzakalayo e-central size sihambe sithi siyadinga upresident wethu asephelile-ke ama-witness lawo okunika ukufakazi wawo sokuyaqala-ke i-trial yikho nje kulokhu kuphosponwa njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokhu kuphosponwa kuthiwe kule ngenxa ye-corona ngenxa yalokhu lalokhu kodwa ukuripota silokhu siripota ngomvulo langolwesihlanu sonke
njengebandla lemthwakazi Republic Party lingathi abesifazane bemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke
omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni umama wabulawela abantwana phambi kwakhe umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe kwasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya kungezake kulingani lo mama ongazange abone lwanamhlola owenzakalayo siyabhoda mhamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kudekisela ukuthi ngaphakathi ifunda afika 40 ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokho kuhlukuluzeka ekhanda akuzi ukufanana lalwana umuntu ongabonanga ubuqazi ngoba yena kwesinye isikhathi nengqondo yakhe sisesaba ngitsho lehlamvu nxa linyakazi ubone umntanakho erethwa oyinkazana emehlweni akho kungumhlola ongakanani thina siyisizwe samandebele sisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo nxa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho sebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo agula nazi ngeza ke nikuyafanana lokuba mama wonke elizwe
sesikhangela lamhla ke basalele kakhulu yina besifazana emathebeleleni
amathuba wona azele azange alingani ende alophe engalingani yikho okwenza kwaba lethwakazi bepasiphali umama wakithi esindebeleni njengoba ubaba wayengekho abantwana abasalayo abanye abalama birth certificate kunzima ukuthi babathathele ama birth certificate yebo silawuza umkhosi kuthiwa ngabhala ngapha bayathathelwa ama birth certificate kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani abanye sebelama 40 years abanye sebelabantwana bavele benjalo nje abasebenzi abazange bafunde imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende lezi zimali ezamabhizinisi abazitholi ngenxa yobana nxa ungasowezana ufiyeko lezo mali kazisoze uzitholi so amathuba abomama azafanana njani umama ulokhe ekhona phana aficwa khona i-independence ngo-1980 elokhe khonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kumasprings wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni nxa ehlala ekhaya ulokhu eqhubeka ethwala amanzi ngezibhoraneni ezikhathana alingani amathuba unanzelele labantwa bethu ezikolo abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasibo bolimi lwethu abakhuluma ulimi lwethu umntwana usephambanisekile okwesibili abantwana bethu bafunda ezikolo ezikhatshana bengikhonapha eduzane nje eflagusi lapha abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane grade 0 bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile uzabamba nini umntwana uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena kade kufundiswa ngutitshala ongasowentwini okade emfundisi elokuphiliza ukuthi lakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona
uhlupho lolu lungaqedwa ngani
singakatholi uzibuze singakubongela ukugebha amabhoholo ukwakha izikolo eziseduzane nanku phela sokufunakala lamafoni lawo okuthiwa ngama-smartphone abantwana bebelokhu befunda kodwa kukumqoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke Namhlanje sixoxa lomculi olomdumo njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo ngengoma asanda kuyethula ethi Amayelo. Siqale ngokumbuza ukuthi kahle kahle ingoma le ithwele umbiko bani njalo ngobani Amayelo.
Jamayelo, ingoma yokujayiva, ingoma yokukholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni, nangu phela umgidisi wamayelo uyavela, abantu abagidi size sijayive, akukho meseji engakanani ngoba phela ngeke yokuthi into ibe nemeseji siyazi, siyagida silaleni sakubani, makumele kugidwa kugidwe, makumele kulalelwa kulalelwe, lapha kulalelwa I'm going to go to ukuthi rumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esiprovela amakhaya ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi ayilalelani nawo umculo omnandi ngoba nami ngangadlaleli ngisakhula nami ngangiyibhekela phansi ngisakhula kodwa ngathi sikapha ukuthi umculo omnandi kakhulu uNkulunkulu wasengifaka kiyo so nami ngizama ukufaka laba abantu abafana nami ababangayilaleliyo irumba ngithi ngiyabadonsa kancane kancane bazowuzwa yikho ngisithi bangisithi amayelo angitsho nje amayelo ngebala ngitho abantu nje mhlawumbe uyabona ongeke ubacabangela ukuthi bangayilaleli irumba hayi umculo wami ukuyo yonke indawo online bo-iTunes wathi konke lobo Spotify ukhona kodwa ke lowu ukhona ku-YouTube bangawusheka ku-YouTube ividiyo ethi amayelo madlela amayelo hayi bazakhulu
labo ke abagidayo kulokwenza la mazwi akho alomculo ukuthi kugida behlukileyo mbe hayi kuyafanana nje
ngicabanga ukuthi laba abantu abagidayo kuvideo ngini-avoide kumbe ngithi ngibalekele ukuthi bagide lo mgidi ojwayelekileyo le ugidimisa inyawo zombili erumbeni ngathi akugidwe le migido vele egidwa yintsha malanga lawo efana nabo zekethi nokuzeka abantu beshekisa amaqolo ngathi akube yiyo imiculo imigido abantu abayigidayo these days so that le ngoma ingene nakuntsha ayilalelwe wonke umuntu uye zikode good test yomculo sidliwa ndinovela ngaphi laba bale ndlebe enhle yomculo yebo sinikwa
usuthisekile ngokwamukelwa komculo wakho sesikhangela labo asebewubuzile ebulenjini ku-YouTube kumbe usathemba ukuthi baningi abafana bezabo
hayi qinisweni ngingatsho ngithi vele umuntu akashuthi noma umuntu angabe ngemali engakanani umbuze ukuthi kona imali ziya ngile kuto ja ungavuka kumina nami ngeke ngithi ngisuthisekile nama-views ngizwisise kami ukuthi le ntanga ngithi ngiyibuka itshaya half a million views ngizathi hayi uyabona nje manje sikhangele lapho engivela khona sikhangele mhlawumbe ne-population abantu bakithi sengingathi hayi ngisuthisekile kodwa ngifisa ukuthi umculo lowu uhambe ividiyo leyi iviewe ngabantu abaningakakhulu bayihleye ikwazi ukuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu abantu bakholise bagide ngodisemba awajayiva amayelo phela ngengomthidiswa amayelo kathi diza kuthi alijayivisile abajayiva abantu rumba to the people
Yeah.
leyo ingoma enja kamadlela sikhobokhobo ethi amayelo yena esixoxelayo emsakazweni we-Studio 7 singakehlukani manje ebezikhokhela uhulumende uthi nani labantu abatholakala bele COVID-19 liyakhuphuka malanga wonke olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.